Noma nje uAlbert Nyathi esedlulise iminyaka edlula amachumi amahlanu emhlabeni lokho kulelangabe lokuthi aqhubeke ngakuthandayo uNyathi obe eseBotswana uzancitisa umngane wakhe uBerryhart ngesikhathi ekhipha idlalade lakhe elitsha uthi umango phambili usemude lokhu kuza kuqala ngokwethekelela okweFrance leqembu lakhe alibumbe lamakhehla kobulawayo elibulawa ikhwela uthi sebenelisa ukhipha idlalade elitsha elithi umoya athemba ukuthi liza kwenza kuhle
iphenda ukuthi siyabe sihambe njani but abadala bazathoa abaye bakhona yoni indiza mchina bazi beyigada kodwa ngijabulela ukuthi bazayigada ke kathesi they lost ama opportunities besesengabafana bebancane ngangixoxa la umdlalo khona ngithatha ama biographies abo bengitshela ukuthi bazalelwa ngapi iningi lakhona likhaya lazalelwa kobulawa etown emakhaya akho abazange bezalelwa ekhaya bakhulela khona kobulawayo so ngithi hawu sizachazekela bajidala sizakholisa
Ngemva kwalokho uNyathi uzaba lemicimbicimbi iZimbabwe yonke jikelele enanza iminyaka engamachumi amabili lokho wakhipha idlalade lakhe usenzeni na yaba lodumo kakhulu. Uthi isifiso sakhe ukuthi akhiphe engqondweni zabantu ukuthi angeke ayenza ngcono okwedlula usenzeni na.
Usenzeni na ingoma le izabe ithena 20 years iminyaka engamakhulu angamachumi amabili. Ayithi khulu i-100. Hayi chumi ngu-10 so iyabi lamachumi amabili usenzeni na ngomnyaka ozayo ngakho ke mina lo lwazi chabangu leqembo kuthiwa iyasa siza bale national tour
njengabaningi eluhlwini lwabaculi abadabuka emhlubulweni yamandabeleni uNyathi ukhala ngosekelo kuZulu ethi kumele abantu bancedise abaculi babo uthi leyo yodwa indlela ezomculo kwelemandebeleni ongakhula ngayo
with enough support ebantwini bakithi kungaba ngcono abantu bakithi baba abanye bakhona baba lomkhuba wokuthi hayi thina sivele singabe goli sebe supporta kakhulu ama artists egoli kodwa ama artists akibo awabo yibo labo Jays Marabinda bolwazi chaba iyo ama artists labo Sandra Ndebe labo Khonti laba yibo ama artists abo
ulethemba lokuthi ulamo majayivana ohlonitshwa kakhulu kwezomculo uzaphenduka ekuhlabeleni uthi umajayivana kazange athole usekelo olumfaneleyo okwenza ukuthi udangalise inhliziyo yakhe kodwa uthi umajayivana ulakho kuba khona udlalade lakhe elizayo
okuzayo kusukela 2014 njengoba nzenza ithoka asenzeni na ngifuna ukudisplaysa ingoma le ngihle ngikhuphe ke ingakhulumila ngayo ngoba iyangicaphula wonke umuntu ucawa ukuthi ngiyeke ngenze better hawo sengenza ngcono kulalapho so 2014 kuyafiwa siyachaya itho but kule ngoma enza lo lwazi it's a pity umajayiva nokachana I wanted him ukuthi afeature one of the songs but nizabona nizakhuluma laye engxenye engingadinga istudio duze laye khona ngala fika abhongabhongi sibone singakwenza just ingoma eyodwa nje
uNyathi uthi noma nje engumculi osesungule uhlelo lokwemba umgodi kusiza ezakhamuzi zekafusi eGwanda ukulisa ukusilela kwamanzi
kule minye imisebenzi yami futhi imali yakhona ngiyenze khonoko kodwa ngangithola ukuthola nje izimali ebanganwini ngagebha umgodi ekhaya ngaba le ngafaka ke ngoba akulamagetsi kuwome kuthe qha uyathola idonga anti obabhemi laba yibo abasetshenziswe kulimeni landani uyathola besidla phansi umangala kulatshani ngitsho
uthi le yindlela yokubonga isigaba esamkhulisayo njalo ufisa ukubona abanye bephumelela uNyathi waqala uthazela kakhulu ezomculo ngesikhathi esesikolweni semfundo yangaphezulu udobha umzila owodwa anqoma ngayo iqembu le-Highlanders ethi yiwo awubona uhamba phambili
inye ngayingayibhalela ibhosi ethi siyobanqoba sibaqhobe sibaqhunse sibaqothule ngoba siyinqaba ngenkani siyinqaba siyobaqhaqha sibaqhiye babe ngamanina sibachaye sibacuce sibacacade sibaxabe sibaxexebule ngoba siyinqaba ngenkani siyinqaba ongafuniye kayekeli pho
uBerryhart laye ohlonitshwa linengi kweleBotswana ngomculo wakhe onwayezela inhliziyo uthi uNyathi ungumculi osezingeni eliphezulu
Albert is my brother and my mentor as well because I grew up watching Albert and he's such an inspiration as well and a very close friend. So I'm so grateful that he's here. Actually, he's my African best poet, if not the world.
Lokhu kube sobala ngesikhathi okaNyathi echiya iningi elingenomkhosi wakhe eHawuroni lisidla ezandleni zakhe ngobungcitshi kwembongi yakhe.
Facebook, WhatsApp are not real. My son shaped still.
Ngingumathi Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 isawurongo leBotswana.
Well, forgive the old tortoise. It will give you wisdom. My son, I thank you. I salute all the artists. Thank you.